Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 6 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kunokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMaryland South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye, kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33.
Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho ivaccine ye first dose, so kulenyanga phosele half kwezinye indawo zakhona.
EHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye indawo zelizwe okufana lakoBulawayo osekungaseneli imibheda yezigulane.
Hayi, abantu abalandeli okunenge, especially indaba ye social distance le yiye ngathi iyahlupha.
Ivandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa ukhetho lwama-by-elections kumele abe esehambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16. Osekudale imibuzo yokuthi ukhetho soluzenziwa na.
Izehlakalo lapho nalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo.
Kubhubhe abantu abangamachumi amabili kwalimala abambalwa ngemva kokuba imota zinqikilene ngoba enye idubuke ithaya yaphambuka emgwaqweni duze lemaswingo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kunokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMatabeleland South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye, kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33. Lolu gatsha luthi amanani esigaba seMatabeleland South awethulwanga izolo, okutsho ukuthi amanani la angaba ephezulu kulalawo awethulweyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abedlula inkulungwane ezine 4638 bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Kunjalo nje inhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights ithi ukudingisisa ekuqhube emawadini aseMatobo, Mangwe, Gwanda le-Insiza esigabeni seMatabeleland South kuveza ukuthi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 awaneli, ngakho iningi alifinyeleli ukuhlatshwa. Esilela kakhulu kubikwa kungeyakuqala ijekiseni, njalo abayidingayo batshelwa ukuba baye ezibhedlela ezinkulu, kodwa bathi imota azitholakali lula njalo ezikhona ziyadula, kukanti abasela siqiniseko sokuthi ijekiseni le bazayithola. Sizwe okuningi okuphume kulolu phenyo usithandekile Mhlanga we-Studio Sekhumbulani Maphosa, umqondisi walinhlanganiso.
Njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights sike saba lokuxoxisana lapha kade sibuza khona inkokheli zesigaba ukuthi simi njani isimo sokutholakala kwekhambi le-coronavirus esithi thina i-vaccine. Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho i-vaccine ye-first dose, so kulenyanga phosele half kwezinye indawo zakhona ingatholakali, kukanti lapho bekungani iqeda kuphela khona sokulenyanga ingekho, elikhona kwezindawo yi-second dose nje kuphela, yiyo yodwa kathi khona. Then okwesibili futhi esikutholileyo ukuthi abantu bayehluleka ukuhamba kuma-district centers besiyathola i-first dose ye-vaccine ngendaba yokuvalwa kwezimota okwenziwa nguhulumende lapha athi khona asebethwala sokunguzukho kuphela othwala u uzulu kukanti ungananzelela kulezo ndawo zemakhaya akakho uzuko othwala abantu okuthi kututhi abantu ngabala transport yokuya kuma district centers abo abanye bathe lapho nxa bengenelisa ukugada ama private lawa pirateayo asedura kakhulu okuthi i distance umango ongaba yi 30 kilometers usuchajwa imali engalingana le 100 rand umango owodwa ukuthi ukuthi uhamba lokuphenduka kuba yi 200 rand njalo futhi baveze ukuthi abalalulayo information epheleleyo ukuthi nxa bengahamba ku district bangayithola yini i vaccine ngoba bayesaba ukuthi uzagada uthole kuthiwa kayikho uyabe usufana nomuntu odlala isimali
impumela yokudingisisa kwenu liza kwenzani ngayo liza mazisa yini uhulumende ukuthi yathathe inyathelo
siyabelane labanye esisebenzelana labo abasendaweni ezijiyeneyo zelizwe esaziyo ukuthi labo hlezi baseduze lo mthambo wamandla labo bangeke kufikisa emthanjeni wamandla kahulumende kukanti njalo sike sakuthumela lasephawini lwenyosi Twitter lapho esithintheje khona iMinister of Health zatheka lengathi ezijiyeneyo zikahulumende labakhokheli bakahulumende abajiyeneyo sizaphinda futhi njalo sibe lakho ukukuthumela nge-email kungatha zikahulumende ukuze babe layo l-information kukanti siyakholwa ukuthi bavele banayo ikukhumbuzana njengayo ukuthi hayi lingakhohlwa emakhaya ukuyafikisa i-vaccine ngoba abantu labo bathi bayimelele khona ngale ezabelweni zemakhaya kungabi into edorobheni kuphela
lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo umphathi ntambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba le Herald ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachuma isikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCovid-19 ukuze abantu abafika izigidi ezilichumi 10 million bayifinyelele okungenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane elizweni. Lokhu sikudabalunye eHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye izindawo zelizwe ezifana lakobulawayo osokungaseneli imibheda yezigulane. Sixoxe lomela isigaba seSouthern umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha eHarare kungathi kungcono mbitshana ngoba abantu sebengathi bayesaba kabayesaba iCovid bayesaba amapolisi kodwa umuntu kufuza azibonele yedwa ngoba lo mkhuhlane lo ukhona sibili abantu bayafa but ngapha kungathi kungcono mbitshana ngeke ngabhotabhota ngibona kodwa abantu yama i-social distance akula but kabe lawo ama-masks
abantu bayalandela na iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19
hayi abantu kabalandeli okunengi especially indaba ye-social distance le yengathi iyahlupha bayahamba lawo amamaski kodwa angazi mbone umuntu ohamba yele sanitizer yakhe kumbe enzeni angiboni ye kodwa amamaski yiwo kade belawo abantu bebhoda etown lapha ngibabonile but yona le indaba yokuthi khona kabakula sanitizer i-social distance hayi akula njalapha empare lapha kuya ku-congested anto yabe gcwele emabhasini akula
khona izibhedlela kunjani kwezinye izibhedlela sike sezwa kuthiwa akusela mbheda ngokugcwala kwabantu abale coronavirus ungasela ukuthi wena kuyini okuzwileyo khona ngaphera
ngapha eHarare hayi imibheda sibili abantu ngathi iyaswelakala kodwa ukuthi ngithi kulo muntu olala phansi hayi angizange ngibabone ngoba mina iconstituency yami yehlanganisela leHarare hospital ngingayofika khona ngibone ukuthi khona umumo wangkhona onjani but sibili imibheda igcwele abantu abagulayo
sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana i-social media kukhulunywa ngokuthi kulama roadblock avalela abantu abafuna ukungena eHarare ababe bengahlatshwanga ijekiseni Uke wakubona ini kusenzakala lokho?
Lami ngikuzwa nje ku social media konapha ukuthi kulabantu abayalela ungene Harare kusiya komtoko ngale indawana yabo mtoko leshamva ngale. Kodwa ke nxa kuyikuthi kuliqiniswa ngikhona ukuthi boyana iyabe indlela enhle yokuthi abantu bayenze khonoko. Ngoba imithi yangkhona gayanela abantu abaselizweni. So angkhola ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu yona leyo. Yebo abantu kufuze bahlatshwe sibili nxa umuntu ukhona, but nxa ungekho ke abantu bayenze njani? Njalo even bonaba abantu abahlatshiweyo abanye bangkhona abana le certificate, but kuyatshengisa ukuthi kona wahlatshwa kabili. Labakwazi nokuthi ama certificate angkhona athathwanga.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare. Ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare.
Yebo, mthaka zomuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Sulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe esihambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16. Osekudale umbuzo wokuthi ukhetho soluzenziwa na. Ugatsha lwezokhetho lwamisa ukhetho lezinye inhlelo ezihambelana lezombusazwe ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nyakenye. Kodwa ibandla lezanu PF lethule umbiko othi bonke abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalele parliamente kunye lamakhansili kumele bathumele imininingwane yempilo zabo nezifundo asebezenzayo kungakafiki umhla ka-16 walinyanga. Kodwa lumbiko uthi akumelanga amalunga akhuthaze ukubuthana kwabantu. Sixoxe nelunga lebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana wachisibanda saqala ngokumbuza ukuthi bona kuyini abakwenzayo phambilini kokhetho njengoba lukhanya seludumela emasumpeni.
Thina njengebandla eliphikisayo le-MDC Alliance silibandla elinakekela impilo zabantu ngokunjalo sivele silibandla elihlelekileyo. Imisebenzi yethu yokuqoqa ibandla siyisungule kudala. Kuthe nxa sekufika isikhathi sokuthi sokusenziwa i-lockdown sinanzelela ukuthi singafaka abantu beZimbabwe engozini bese sivele sesihlelile ama structures ethu ami kahle okubi eNzansi eMandebeleni. Ukusemqoka ukuthi leli sokulithuba elikhulu lokuthi sisebenze kakhulukazi i-social media ukuthi intana labantu njengoba sivele silama structures ahlelekileyo. Siyathintana sibili kusa kwamalanga ngama structures ethu labantu bethu.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye-COVID-19?
Ibandla lihlelekile impela kuhle sikugiya sibili sibhizi silungiselela ukuthi abantu bahambe bayirejista ngobuningi ngoba ivoti liwinwa ngama numbers.
Sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanu PF bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona. Khona ngapho eMatsouth khona kunjani? Bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza izombusazo?
Uyakwazi mfowethu ukuthi ibandla lezanu PF amaqhingalo vele manengi. Izehlakalo lapho nalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo. Thina sinanzelela inhlelo lwe-lockdown le-COVID le mashayabhuqelo. Kula amalanga ke bayabuthanisa abantu ngezindawo bebasusa lapho nalaphana lana kuthiwa kubhaliswa ukuthi ababe sempini bazathola lalabo ababe ngabapheki lalabo ababe londolozwa ezinkambeni ngaphandle kwamazwe eZambia labo Botswana labo Mozambique abantu babhizi bagijima lapha lalaphayana kukanti ke leyisingoma evele sijayelekile esisenza abanye abantu babe madolo nzima ngoba kade kwavetwa kanti ngemva kwe 41 years siyabe silokhu zivetana kungabonakali ukuthi kuya ngaphi ngoba lelizwe lali imali yangkhona kakula izavela ngapleyo mali yokubhadala lawo bantu lelo liqhinga lezanu PF lokuzama ukuheha abantu ebandleni batshela ukuthi bazabanika imali kodwa kungela imali abazayithola.
Umnumzana wachisibanda lilunga lebandla le MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizosephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili abafileyo ngemva kokuba imota yohlobo lweToyota Grandvia idubuke ithaya yaphambuka umgwaqo yangqekilana lehlobo lweToyota Wish emgwaqweni osuka eMasingo uqonda ezishabane izolo emini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga unguye njalo umphathintambo wezempilakahle uthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokwelamisa imuli ngoba bengavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini. UChiwenga ubikwa ethule la mazwi edalela ephalamende ngeviki edluleyo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani balandeli bakaStudio 7. Wonke lokho esiyakuzwa ukuthi abantu ababesemtini omjibha obani ababethwala izithwala bebhalise kuzahola izimali lamahoveta asala azahola izimali izithembiso izifiso zikathemba lo-amukela abantu hambani lezigebhela izingadi lilime litshaye izitina lithengise lingalahlelwa isikhathi isikhathi sonke mma kuvotwa lihleli libhalisa uvotwa lihleli libhalisa libhalisa lokhu izinkukhu libhalisani ezingake zaphuma lalani phansi emzini ngaze libaze ikhorona loba lenza ama-project lizenzele linalodwa lizithuthukele ladliwa ivoti lokhu elabela ukuthi liyakufuna lokhu eliduduzwa ngakho akulanto liyaphinda lithona fana lokuthi lizenzele ingathi lilime umfida labo-oyo lithengise oliye eBotswana ledi umsebenzi wale-South Africa ngoba iHarare iBulawayo sokuyi-South Africa yikho lapho esikhuluma nje sikhona ukuze siphilise abantwana lokho okuningi lokhu yekelani laba abakhokhelayo bevele bekhokhe ibonani kusukusela 1980 bengaphumanga ubani okhona engabakhuphi yekelani behlale benjalo bekhokhele kuzafika isikhathi ma sebedinge kwazalitshela kodwa okwamanje ukuthi lihlala lijali lizawina lizawina lo nyaka kuyahamba kunje akudla labo MDC dala baphela kusasebenzi konke lokho kusela maphatha ophuza aphila sokwabola konke lokho yekelani konke lokho.
Ngiyalibingelela abasakazi beStudio 7 ngithi Mbongo Mdali osaligcinile njengoba silizwa nje lisasethulela izindaba. Ngithayi qhubekani lizinakekela ngukhethwe Bebe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana. Mina bengicela ke sibuze ubaba uMnangagwa lapha ukuthi kanti njengoba phela uKembo Mohadi ekade wachiya isikhundla lesiyana siphethwe ngubani uzafaka nini lowo okumele asiphathe njalo khonokho kwakumelwe nguKembo Mohadi khona phanani according to unity accord njengoba phela izinyanga zilokhu ziqhuba zisiya phambili kungaqa ukuthi isikhala sivalwa nini ngakuboni yini ukuthi uncindezela bona labo ababemelwe kunangulowo Kembo Mohadi according to unity accord yona leyo asazi kumbe ukuyekela kule sikhala okwesikhathi eside kangaka lapho uzama nje ukuthi kuvele kube sobala ukuthi laleyo unity accord kwakuvele nje kuyisipha maso ayizange yavela yaba ngeqiniso ngoba phela isikhala esinjiyana
nxa siyahlala isikhathi eside kangaka thina ke abalolo hlangothi ucaca sobala ukuthi sivele afimelwa ngamuntu laphana njalo nxa bezama ukuthi bayabuza ababuzayo kusuka nje kuvele izimpendulo ezithi bapromota itribalism so ngiyazibuza ukuthi ukukhuluma ngokuthi abantu kabasamelwanga itribalism na so asazi ke laphana ukuthi ucabangani umnanga kwakumbe uzama ukutshengisani ilizwe okwesibili kubafowethu ngapha ohlangothini lomthwakazi ngithi hayi akula muntu ongamthatha ubulawayo akula muntu ongamthatha umthwakazi umnanga kwalochanisa bancane kakhulu isizwe senkosi lesiyana ende umthwakazi uzobuyela ebukhosini bakhe akulala nxa sikhangela iZimbabwe leyana hayi bazamile kakhulu kwathatha izizwe eziningi ukuthi umthwakazi becine bekwanisile ukuthi benqobe ibutho likalobhengula bona abantu besoneni sebebambene lamabhunu lezi zizwe ezinye zaseziziningi sezifake izandla oBritain yibo abakwanisayo ukuthi behlanganele isizwe esiyi-1 umthwakazi masingabi madolo nzima umthwakazi uyabuyela ezandleni zabanikazi ngiyabonga
ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 ngibonga ngohlelo lesiphakalwa iqhubekele phambili kusinika lezi zindaba ezinhle zalezi mqoqo lalezi ziqiniso okhulumayo nguPeter Mdlovu seMpandeni esigabeni semkhaya ePlantree yebo siyezwa abantu bekhuluma bethi ishona ndebele kodwa lokho kokucasana ngibala asikho kungalungisa iZimbabwe iZimbabwe ibidinga ukuthi simanyane sibe munye loba singathi sime kumthwakazi kodwa siyabe singamandebele kuphela amashona lawo maye ngathi evotele amashona kutho ukuthi ngoba amashona vele emaningi kulathi sizadliwa still sibuswele ishona amandebele asokuthi kuhlakanipha esikwenzayo masisithi sime short layo ubaba unkomo wayengamanga yedwa wayebambene lamashona lamandebele lamakhalanga lamavenda so lathi bekufanele ukuthi sibe sezinyathelweni zakhe siqale silungise ilizwe kuqala kuyikhona sizaqala ukuthi silungise okwethu kwesindebele asimanyaneni sibe ndawonye sibe ngabantwana bezibabho abahluphekileyo hatsho ukuthi sidabukane phakathi khonoko sesikwenza kweshona ndebele lakho ekuhlukanisa amavoti sifilter amavoti abantu abavotelayo as long besiba baningi kutshengisela ukuthi asinike sibakhipha bezanup f ngoba bona bahleli bemi ndawonye ababe bedabukana phakathi ababe bephuma kula ama-opposition party asemaceleni kodwa bezanup f bazahlala benjalo
ngiyabonga. Oh, ngisibonge laphana kuStudio 7 njani kodwa abantu beStudio 7 lonke abalandeli, abalaleli, wonke nje umuntu labasakazi bethu laphana, wonke laphana, uNtungamile Nkomo. Thandi baba lo masisho njani, uNtungamile Nkomo. Khuluma impela ukuthi noma ungumuntu omdala uzwe kahle. Mayisla abadala ngazi ngoba bazilalela izindaba ezinandi kangaka bakithi. Ah, siyakubonga baba laphana le crew yakho yonke. Osebenza nayo sizathini bakithi hayi yonke into siyayilandela mpela zonke izindaba sizilandela imihla ngemihla laphana ke ngithanda ukubeka laphana ngobaba unkomo laphana okanje ukuguja usuku lwakhe indaba kababa laphana indaba enhle kakhulu bakithi ukuthi ngamdala usaphila maybe izinto ngazi right elizweni ngoba uma ukhanya isimo sakhe wayele nhliziyelo enembeza efana labomandela abantu bethatha ilizwe bathi hayi kakuhlale phasi ukukhulumisana nabelungu bengahamba uma behamba laba abantu bavela bathatha umnotho kudala ebantwini uma behamba bahamba lo mnotho wabo kodwa kwakhanya laba abantu abalezandla ezingcolileyo nenhliziyo ezimbi bathi bathatha umhlaba kodwa babethatha umhlaba kulanto abayenzayo kuhleli zinti amaplaza akhona ahleli akulinywa abantu bafa ngendlala lapho eSouth Africa noma belungu bephethe abantu bencindezela abantu uyabona ukuthi impilo ikhona sala umhlaba wona ngabantu abamnyama kodwa uyafanele ukuthi kuhlale phansi kunegotiate ukuthi kuboniswane ukuthi kuphilwa njani angazi bakithi ngiyabonga maphosa
ngibingelele kustudio 7 ninjani maqhawe namaqhawekazi siyabonga abahlakazi abahle abazilethe iindaba zinjalo umsakazi weqiniso uvele uhlezi usolwa ngizwile umagalela mafasibanda besola ustudio 7 engicabanga ukuthi yabantu abafuna ukubenefitha kule system yezanu nabo MDC laba thina singabantu abantu bakomthwakazi emathebelelendi ibona i-100% right imthwakazi e-Studio 7 imele abantu bakithi sonke emathebelelendi ayithathi nqwe esayidi ibeka indaba njengoba zinjalo nathi esiphawula siphawula ngokubona kwethu siyabonga mthwakazi ningasabi ukuthusela ngoboma ogalela namafasibanda bethi lidala udlame ezweni ngoba bona benamathele emashoneni mhlawumbe uyisizukulwane samashona ngeke sazi siyabonga mthwakazi libambe kanjalo omagalela namafasibanda MDC Alliance ujabulela ukuhlala eyivayisi kuyamchaza ukuthi abantu bakithi behlale bengamavayisi kuyonke into eyenziwa eZimbabwe ipolitiki yaseZimbabwe emavayisi kuyonke into yinonsense lento le esingeke siyamukele omafa bavume sebejwayele ukuthi bebe kuleso simo bebona amashona engathi babalulekile kunabo thina sikubona ngathi is nonsense ngize kumasendi induna yaseplumtree kumasendi laphana kahlonipha abantu masendi ayeke ukuthuthela abantu ukuthi abantu bemthwakazi bazonyamalala yinonsense le uma induna eqiniso kakhankasele kasebenze ngezokwezomdabu ngapha engangiqhamukeli kwezepolitiki asazi ukuthi induna enjani abayintshela ngayeni ukuthi induna ayiqhamukeli kwezepolitiki ngokwenza konke kanjalo kungaba khona abanyamalala kufanele ahambe abazingela abuye nabo bephila or sibone izidumbu zabo ukuthi babalahlele kukhomba ukuthi wayahambisana ne-gugrawund le eyaceda abantu emathebelelendi abantu bakithi sebavumele ukusetshenziswa amashona sikhathele ngabantu abanjengalabo enough is enough sifuna ilizwe lethu nathi sifuna ukubhenefitha emathebelelendi singabantu bemathebelelendi hayi indaba yabo ukuthi funa uhlala bengamavayisi kuyonke into omasendo abasihloniphe njengenduna asitophi i-nonsense yakhe le ayenzayo siyabonga
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi la awalani le Studio 7 njalo siyalikhuthaza ukuthi lingathumeli amazwi athukayo kumbe aphehla udlame siyabonga. Kwezemelika ngesonto ilizwe leMelika linanze uzivuse kwenziwa imbuthano egoqela ulayitha kwezitayitayi zama-fireworks. Imuli zahlangana kwaphekwa kwadliwa okungenzakalanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Gandhi, lapha eTexas lo nyaka kwehluke kakhulu. Kulumnyaka ophelileyo asizange sibone nje sengisitsho lokujabula kumbe ukudutshulwa kwama-fireworks. Abantu kabahlakaniphanga abathokozanga yilola lo wayeziqoqile emzini wakhe. Kanti-ke njalo ngalesi sikhathi kwakuyisikhathi lapha kwakuyisikhathi kukhulunywa kakhulu ngayo i-corona, i-COVID-19, upresident enguye ophethe lolu hlelo. Akuzange kube lokuthula ngalesi isikhathi ngomnyaka ophelileyo.
Ngokubona kwakho, iningi labantu kade livakatshelana ngalesi sikhathi yilabo asebehlatshiwe na, kumbe bakhona abaphongukubuthana nje bengakahlatshwa amajekiseni omabili?
Ukubuthana kwabantu kube kukuningi kakhulu, ngoba kukhanyile lama-parade, kwakhanya laba bemidlalo abe-sports, kwakhanya labo abebekade bengabuthananga kulo umnyaka ophelile bebuthana sibili ngobuningi babo, njalo bengafakanga lama-mask labantu besondelelene kunjiyana. Engingeke ngikutsho ukuthi bekubuthana bebehlatshiwe kumbe abangahlatshwanga, kodwa-ke nxa ukukhangela i-Texas ikakhulu emadolobheni abantu abaningi sebehlatshwa sibili ngoba ama-lines akhona ayemade kakhulu ikakhulu emadolobheni. Abantu engingakwaziyo ukuthi bahlatshwa bayilaba ontamo sibomva bemakhaya ngapha emaplazi, yiba abangathi abazane bathakazelele ukuhlatshwa, kodwa-ke laba abemadolobheni hhayi.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. ubeqoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMatabeleland South. Ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe sehambise amabizo awo kungakafiki umhlaka 16. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Chris Gandhi.